Khuluma emhlanganweni lento lezindaba eHarare umsekelo omkhulu wecula leli unkosikazi Bertha Martin Rosemilowitz uthe balethemba ukuba eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Uqhubeke ethi bazazama ukuba khona ezabelweni zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni.
But we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
In which case, umbusazo umnumzana Thunzani Tunga kwa uthi ukuba khona kwe-EU elizweni kuzanceda ukuba ukhetho lukhululeke elizweni.
Sebekwazile ukuthi bathi bekhupha umgabe bathi sokune-Second Republic. I-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto, kutho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo, ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni urefu webhola. Ma kungaba lokutshontshela ngesikhiwa bathi still the elections will be credible ma kukuthi ama-observers avumelana njalo.
Wodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Renzela Gumbo uthi ukuba khona kwabo elizweni akusoze kuguqule umumo osebizweni.
Ukuba khona kwama-observers njengokungabi khona kwabo eZimbabwe kuyafanana ngenxa yokuthi ungabona i-virus ingayenzakali kaze sitho ukuthi idivelela kunjani elections leyo uyirane kanje. Uma observers lawa amonithi aya observe. So abala imitintsho abangaliwenza emuntwini. So ungabona kungela virus kuyakuthi idivelela kade vele jonge ukurana ngezinye indlela ezingaso violence.
Abe-EU bathi babheke ngelihlo lokhozi lokho okwenzakala emthethwandaba lapho amalunga amabandla aphikisayo alokhu ephikisa ukuvinjwa kwawo. Ukuphatheka kukhetho lwalonyaka ukuza kwe-EU yeZimbabwe kwenzakala ngesikhathi amabandla aphikisayo ekhala ngesimo esibi sombusazwe lapho athi akenelisi ukukhankasa ekhululekile amalunga amabandla la eqhubeka esethuselwa ngezinye zezikhathi betshaywa kumbe ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamapholisa. Abe-EU bathi bazakhipha umbiko wabo ngekhetho lwalonyaka ngemva kwensuku ezimbili impumela yokhetho isiyethulwe. Baphinde bathi bazakutsho okuningi ngokhetho ngemva kwamaviki amabili besithi kabasoze bakhulume ngokwenzakala elizweni ukhetho lungakedluli. Inani lecula labe-EU lakhuphuka ngamalunga afike kuliviki amanye amalunga afika mhla wokhetho ukuze bagcine sebelikhulu lamashumi amahlanu 150. Amazwe angaba ngamashumi amabili asikhombisa akumanyana we-EU le asebenza le-Canada, Norway, Switzerland lamanye ukuzobona ukhetho lweZimbabwe likhutshwa. Ngomnyaka ka-2002 iZimbabwe yaxotshwa wayengumholi wecula ele-EU eleza ukuzobona ukhetho luqhutshwa. Umnumzana Pierre Scott wakwele-Sweden esethesa umlandu wokungahloniphi ilizwe. Lokhu kwadala ukuthi i-EU igcine isethesa izijezo zomnotho. Enye inkokheli kahulumende eleZimbabwe linxuswe amazwe angamashumi ayisithupha lane kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimele isithu sezenise Harare, ngimlozelo Zindlovu.